esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwase Zimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusitsho ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwase Zimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi betha kulantwe nje kusho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo we-SADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba lase-Africa kuya kutshintsha kusiya phambili sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi i-SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa.
Manje ngokubona kwakho njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC ayenelisa ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi lele Zimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho?
Lona ibandla elibusayo lase-South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokhu kuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama-South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani i-African National Congress i-ANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase-South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. Ngakho njengama-politician labo abalalele ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemuhemu athini ngibone ngani mina bazahlonipha umbono we-Africa bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe. Uzoba khona umehluko ekwenzeni kwe-South Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi lase-Africa jikelele i-SADC inyikinya ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi ipolitiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa yi-SADC njalo okuchiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxaselizimisele ke lona ibandla le-ANC ukuthi libandakaniswe le-ZANU-PF lifaniswe le-ZANU-PF phakathi kwezwekazi lase-Africa okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.